sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-3 February 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi ba-elekshini vele ngihlala yenza kuba labantu abalutshwane kuba le-aphatha abantu kabavote. Abantu bavota nxa bebona ukuthi kule-chansi yokuthi kungatshintsha phezulu kumongameli.
Ukhetho lwama-by-election okudinga amalunga edalela ephalamende lamakhansila luqutshwe ezigabeni ezithiyeneyo elizweni jikelele ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo.
Kukabili kungabe either kuyi-factional politics kumbeni sebemdeploya ukuthi vele eseyoba ku-party office.
Obe ngumphathi ntambo obona ngezama wovethi umnumzana Chris Mutswangwa ususwa esihlalweni osekudala imibuzo eminingi ngoba uhulumende engacaci ukuthi ususelweni.
Okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi. Impisi ibonakala ihamba labantu khonapha esigabeni thina kade singakwejayela.
Izakhamizi zenkayi phansi kwenduna uChugulu zikhala ngodubo lwamakhanka asehlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo. Kwezemidlalo, iqembu leBafana Bafana eleSouth Africa lithwele amathemba aweningizimu yezwekazi leAfrika kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ozadlalwa namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. I-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho lwama-by-elections olokukhetha amalunga edalela ephalamende amathathu lamakhansila angamachumi amabili lambili elizweni jikelele luqutshwe ngokuthula kule nani eliphansi kakhulu labantu abaphume ukuyavota. Ibandla leZANU-PF lidinga ilunga ledalela ephalamende elilodwa nje kuphela ukuthi lenelise inani lamalunga angaguqula isekelo sombuso, i-2/3 majority. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhetho lolu lwenziwa ngemva kokuxotshwa ezikhundleni kwamalunga ebandla le-CCC ngozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, okutsho ukuthi abamela leli bandla ngabakhethwa nguChabangu lexuku lakhe. Ukhetho lolu luqhutshwa ePhelandaba Chabalala, eSeke, eChegutu, eGoromonzi South lakoZwimba. Izeki iqale ukhetho ngesikhathi kobulawayo esihleliweyo. Onqintisa emele ibandla leZANU-PF kobulawayo esigabeni sePhelandaba Chabalala, lapho okwasuswa khona umnumzana Gift Ostalo Siziba, umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi banethemba lokuthi bazanqoba lamhlanje ngoba ibandla eliphikisayo lingahlelekanga.
Angiboni ukubana singanqotshwa kukhetho lolu olukhona kuwonke nje amasithi esilawo ilizwe lonke eleZimbabwe. Ngibona nganta iZANU-PF izaphuma inqobile kuwo wonke.
Onqintisa emele ibandla le-CCC ePhelandaba Chabalala unkosikazi Moblessing Tembo ukhala ngenani eliphansi labantu abaphuma besiyavota. Isakhamuzi sesigaba sePhelandaba Chabalala umnumzana Njabulo Nyathi uthi uvotile.
Sivote ngokuthula, asangabona ukuthi bangumdlamu, asangabona ukwethuse.
Isikhulumeli secele le-CCC elabo mnumzana Chabangu, umnumzana Alfred Zirute uthi bakhangelele ukubhuqa ibandla elibusayo loba nje inani labantu abaphume ukuyavota liphansi.
Okade kukhona namuhla ekhethweni abantu abahambanga ngokuningi babo, kodwa okukhona yikuthi lathi sizamile njengalokhu okade kukhona kuground ukwenza khona lokhu okukhona.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira uthi labo bazanqoba badlulise inani le 2/3 majority edalele parliamente bazibusele kuhle bengethuki ibandla eliphikisayo.
Yes, we are very confident and we know that the people of Zimbabwe are going to vote and endorse the party which has been delivering tangible results to them.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi kuvamile ukuba ibandla elibusayo linqobe ku-by election eZimbabwe ngezizathu ezithile.
Hayi, by election vele ngihlala yenza ikuba labantu abalutshwane kuba le apartheid abantu abavota. Abantu bavota nxa bebona ukuthi kule chance yokuthi kungatshintsha phezulu kumongameli.
Ukhetho lolu luqale ekuseni ngehola lesikhombisa njalo lwagqitshwa ngehola lesikhombisa ntambama. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Obe ngumphathi ntambo obona ngezamawovethi umnumzana Chris Mutswangwa ususwe esihlalweni osekudale imibuzo eminingi ngoba uhulumende engacaci ukuthi uqotshelweni. Abanye bathi Mutswangwa walahla umlomo ngoba enkulumeni yakhe okubalisa ukusola umongameli Mnangagwa ngokukhetha izihlobo zakhe kuhulumende. Abanye ngabathi Mutswangwa engaba esezaphiwa esinye isikhundla ngoba elokhe lesikhundla sokuba isikhulumeli sebandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kukabili kungabe either kuyi-factional politics kumbeni sebemdeploya ukuthi vele eseva e-party of ku-party office iranu vele antihlala mchokotsho kulamaxhego abe eyirana khona ngalo. But ungakhangela kwathesi umthwangwa ongu-chairperson wama-veterans, but isisplitile i-veterans maybe because of that babe sebekubona and at party level kulo muntu responsible for in iligi and so kule veteran league ongayisiyo Mutswangwa. So konokhiyana ingxemba yofuna ukuthi kube aligned. Enye futhi bekuyi reputation ngoba for all along vele wo veteran anti before and the minister of defense.
Kodwa abanye bathi okungani kuyasolisa ukuthi uvuke exotshwa ngomgqibelo. Kungani nxa kuyikuthi into obihleliwe ingabanga phakathi kwevi?
Umbuso kalobaba uhlukene kulalwana wayizolo, ubaba lwana wayizolo. Uma uye umnanzelele uyanikwa ithuba lokuthi afake ama-minister, afake izinto ezi-unconstitutional. So ukuthi vele usebenza njani ngabe engxenye sesimuzela ikhuluma nge-strategic ambiguity ngoba ukusebenza kwakhe yena vele laye kuhlezi kule nkulu anti uxotshe omunye namhlanje kuyimpela sonto waqhatha abanye futhi. So yindlela asebenza ngayo ukuthi uyabungakwazi lokuthi njengelizwe kumi njani kusuka ngaphi kuyiwa ngaphi akuplaneki nje into zakhe zonke isavuka mpuzana.
Ye sikhuluma ngabona labo abaqatshiweyo, ubone njani, ubabona njani bona labo abasekeli babaphathi ntambo abakhethiwe?
Engingathi hayi ngiyamazi ubaba umhlonitshwa uMarobi. Siyakwazi vele nje umuntu ovela ku-media circle. So lapha afakwe khona ngibona ngazathi hayi ufakwe endaweni lapha le-competency khona, but esingakwaziyo kakhulu ukuthi amandla to discharge ulwazi lwakhe uzalinikwa yini lelo thuba ikesele sesikukhangelele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngehlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zenkayi phansi kwenduna uChugulu zithi ukufuya kuya kusiba nzima emakhaya, lokhu kubangelwa ikuhlaselwa kwezifuyo zinyamazana zendle, ikakhulu impisi lamakhanka. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esenkayi.
Sekukwampunzi Dlamini kulumango, nanku ngoba impisi lamakhanka la asehlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo emadlelweni kanye lasezibayeni, qede achathamele inkukhu entangweni loba ezilugwini. Ngalokhu izibaya eziningi sezize zavalwa ngoba loba nini uyabona ikhanka lisekela inkukhu kumbe unyawo lwempisi ludabule phakathi kwemizi. Omunye wasebelothiselwe ngumfelokazi unkosikazi othampofu ongomunye wenkokheli zomdabu, wathi wakwenzeka esiqintini semathetshaneni kuphezu kwakhe.
Amakhanka adla egumeni inkukhu, asisela nkukhu, asisela mbuzi, sesizihlalele nje sesingabayanga. Kudle emagumeni, ngikhuluma nje, kudle kuthange ingalukhuni yomntanami.
Ongusobhuku webhuku lakwamadle udlewu njalo engumfelokazi unkosikazi Agnes Sibanda uthi njengempisi zona kazizili lutho, esazisa ukuba obabhemi du kusigcawu sakhe.
Okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi, impisi ibonakala ihamba labantwana khonapha esigabeni thina kade singakwejayelanga.
Unkosikazi Sibanda uthi umakhelwane wakhe udlelwe imbuzi ezimbili impisi esibayeni, njalo kumnyaka ophelileyo enye njalo lo imuli kumango munye yadlelwa izimvu eziyisikhombisa busuku bunye.
Yadobha yahamba yakudla yaphinda yaphenduka sembusuku yazathatha lwesibayeni esisodwa. Amakhanka angikhulumi phosa lami nginje inkukhu ngemva komuzi ngapha zinsiba zodwa.
Esinye njalo isakhamuzi semantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda uthi izinyamazana zendle zihlasela loba libalele.
Hluphu lamakhanka lempisi kuyaphambili, njengamakhanka wona sezekhale ekuseni lawama-6 akhala.
Kuyisiloyiso sikamampofu ukuba abelusi benyamazana zendlela ezibayasondela eduze bebaxhase, ngoba kungenyanga ngaki izakhamizi lezi zathithibala njalo zibona indlovu eyayidabula phakathi kwemizi kulandela ukuduha kwayo.
Imbuzi sekusele ngambuzi ithula, zasizazi ukuthi zisele ngoba lokhu kusidla kusiya phambili. Singabonga kakhulu nxa singazuza inhlakanipho yokuthi kuvikelwa njani.
Umsakazo weStudio 7 uxhumane labohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks abathi lumbiko wenkayi mutsha endlebeni zabo. Isikhulumeni sabo umnumzana Tinashe Farawe ethembisa ukuthatha inyathelo.
I think we also need to look at the Nkayi Road District Council as an appropriate authority.
Lokhu asikakubikelwa ngabenkayi Road District Council, njalo sikhuthazele zakhamizi ukuba zibike ihlupho lezi kibo ngoba khuluma kunje akula loyedwa oyake asukume ayibika lokhu. Thina sisukumela phezulu kulokhu ngoba siyazi ukuthi izifuyo libhanga labantu, ngakho kufuze bevikelwe.
UFarao ukhuthaze njalo amakhansila kanye labakhokheli bomdabu ukuba balobe phansi zonke lezinhlupho qede bezise ekhansilini ukuze bephathiswe. AbeZimparks bathi ukufuthelana lokhu phakathi kwenyamazana zendle labantu kubangelwa ukuguquka komkhathi osekudale isimo sokungani kuhle kwezulu lendlala enkulu emadlelweni kanye lokufa kwezinye ngesizathu sinye okuyikho okwenza ezinye inyamazana zendle ezifana nabompisi lamakhanka zihlahle amehlo ezi fuyeni njengalokho osokusenzeka enkayi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisenkayi, nginguNokuthaba Dlamini.
Sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyakamukela kweziphathelane labesifazana, linami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosazana Thethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, EMRP. Sicubungula udaba lweGugurahundi kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa yileli bandla.
Ngiyabonga msakazi nabalaleli. Ndebele hii kumuma elfu kumela zo yukuti kina kukudega senza international lobbying to approach evening ICJ international choreography ngoba oko mziwa ngukulumendo wa Zimbabwe emelemu ema soni nangapwa asivumelani na ako kutetezwa hizi nguna za ziti so tuza gama ukuti silusu kuti mpukaju wa kumitaka zonza gana kumitaka uvanji zinga yo yonke mpukaju according to the United Nations.
Siyabona ukuthi kwake kwaba le mzamo esikhathini esedluleyo ukuthi ibandla le-MRP libhalele inhlanganiso lezi kwake kwaba lomthelela yini balalela baphendula
ukulalela nokuphendula yizobe kukhona into yonke nje endizayo iyandiza uzokufikela phakeha lakhona umhlaba ulalelile uzonanzelela ukuthi igukile kuvena i-United Nations kulalapho efike khona ukuthi sivume ukuthi ugurawundi wakhe zinofaibonge Zimbabwean government like inkulumo zabo minister ozihambi zihambi akade beyibiza i-political statement kodwa sinanzelela ukuthi kufikile ekuthini amazwe asekhuluma ukuthi baba ne-genocide somphakathi konke ithese okuhamba ngayo kumbe sisuba lama-challenge here and there but I can say ukuthi sisuba lezithelo and
kahle kahle kuyini elikusolayo ngendlela uhulumende athi uhlelo lolu luqhutshwe ngayo
okuqala uzonanzelela kazi nabalaleli ukuthi ukugrawundi ngesikhathi senzakala ama-journalist hayo ebhaliwe yonke indawo abantu information abayizwayo yileyo eyayikhulunywa ngu-perpetrator yilabo ababesenza lawo mahlala nxa sekulungisiswa njengebandla sifisa ukuthi kube yikulungisiswa okujenini kube yikulungisiswa okokuthi kubuziwe bona ama-victim abantu bakomphakathi abathekekayo then sisola bakhonokho indlela yangikhona ukuthi kuthiwa kuzomele kuyiwe emakhaya uhulumende wezimbabwe uyakwazi ukuthi abantu bakomchakazi kusukela ngawo lawa ama-80s sisabalele sigcwele amazwe wonke abanye bathathiwe emazweni njengoba sinje out of the country I report to somebody lami ngikhathiwe ukuthi ngiqalise ukuthi ngiye lapho we are here already ngenxa yakhe uhulumende esenza lowo busazwe sengar okwesibili kusola futhi ukuthi kuthe kuphathwa izinduna ungasiyananzelela even esigabeni xa kulo muntu osileyo uphephuleweyo akusibona udaba lwenduna
sile nduna umaphe egwanda eyabulawa yigugurawundi and umntanakhe manje uKeiso useyinduna yena of which nxa sekuthiwa aphathe udaba olunjalo yethi laye ngapha kumele atestifye akuvumi
okwesithathu kuyadanisa ukuthi ezinye izigaba nxa sekuthiwa sokulungisiswa ziyathiywa uzananzelela ukuthi umbhokazi uqalukele emigrenti kubokhokhe laphana and uzonanzelela ukuthi ngo-1985 ngojanuwari beyizi-11 novela farmers abadisapia up to now akuzange kwazakali yimigrenti yonke leyo nezakayo kodwa nxa kuthiwa iyathiywa
sesikhangela lona udaba lwegugurawundi singathi lophatha njani abesifazane njalo sikhuluma nje lokhe kulezinyalo saleso sikhathi
izinyalo mpakazi zikhona and uhulumende the looks he could have done ukuthi mhlawumbe asale arelise maybe ama-clinical psychologist beqale bengani kumbe bakhuluma nabantu ba-afetheka kakhulu omama abanye bezongulwa lugumbeyaphinchizi baluza i-self-esteem omama bebaphedelele nje baluza even i-identity yethu kakhulu even spiritual kune-spiritual connotation of it whereby imaphedelele nje right now imiphakazi nje labo midland kungani kule low death rate ungakuya kunanzelela khonokuyani ukuthi abanye babe bathulwa izisuku eziphele imfane zibulawa it even aggravated and angered our ancestors so singabantu abamnyama we believe ukuthi kune-spiritual curse eyalethwa kumbusazo uyathola ukuthi balutshwani omama bebaphedelele nje le midland abakwanisa ukuthi besukume bezizwe bengabantu silimaza kakhulu kwasala sihlele kungabantwana abanye kungaziwa ukuthoyise ngobani ezingulini kunezifiso ezikuleyo kungaziwani
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Khethiwe Bebe isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa laye ubuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga.
Namhlanje uhlelo lwethu sixoxa nomfundisi Busani Sibanda sihlaziya ezombusazwe. wakala ni akwamukela uhlelo mfundisi.
Linjani babugande labalaleli? Sibonge.
Ngeliphi ibandla olibona linganqoba lelele zanpia?
Ngiyawuza umbuzo. Babugande mina angiyena umuntu we political party. Political parties ngibathanda bonke abantu, ngisupporta wonke umuntu, but angikho into ngama parties. Ngoba i-political parties ziyasidabula phakathi singumndeni. Ngoba uthi lo ngisupporta lo, lalo ngisupporta lo, sicina sicabana sodwa, siyasidabula phakathi siyisizwe, siba powerless, siyabulala nasodwa, citheka amagazi. That is the political party. Yinto engazanga ngobuhle. Okwesibili babugande, mangibuka kula political parties angiyiboni le yodwa engazikhululisizwe. Le yodwa ngiyibona engazikhululisizwe.
Kungani usitsho njalo?
Why ngisho njalo babugande? Bonke ngiyababona, ngamabona bonke bakhakhanza bekhankasa bethembisa this, bathembise this, bathembise this, bathembise this, but angamtholi umuntu okhuluma ngqo le nkinga ebophisizwe. Bonke bakhuluma izethembisa izethe, kodwa inkinga eyiyo ebophisizwe angamtholi okhuluma ngayo. Ngoba isizwe sibopheke emoyeni spiritually. Why? Kwaba le mpi silwela isizwe, ilizwe lakithi, kwacitheka igazi. Sibuya empini sagezwa na isizwe ukuthi silichithile igazi siyolwela isizwe. Sagezwa na isizwe. 1, 2, kwaba le ground. After ukuhlukana iunity sesihlangene, sabuyela sageza na igazi lichithekile na esizweni. Njengoba kubhiza abantu cube igazi liyachitheka, ingozi that this and that, abantu bayabulala, isizwe siyagezwa na ngoba emoyeni kungcolile. Uma singakakulungisi lokho o singakamtholi othi uzokulungisa lokho, anga amboni ukuthi siya kuphi babukande. Ngoba kumele umuntu athi ngikhona ngiyipolitical party, owami umsebenza wenza ngizohlambulula isizwe. Ngizofuna umuntu ophiwe ngokomoya, ophiwe inhlambuluko ngokomoya, ophiwe isibane sezwe, ngizokwazi ukuthi ma ngingena into yokuqala ngizohlambulula isizwe. Wonke amagazi acitheka, ngizogeza isizwe, ngisihlambulule isizwe. Ma ngiqeda kusihlambulula isizwe, ngihlambulule indawo zethu zamalinda, ngoba kungcolile indawo zethu zamalinda, singcolile, iqiniso liyafuneka. Ngihlambulule indawo zamalinda, lo muntu ophethe isibane se akhanyisele lezi dalwa zethu zamalinda ezaziphethe onjelele ezazigayide isizwe. Athi lo party lo mpholo waleyo, athi loba sengihola isizwe ngizobe ngigayidwa izidalwa zizwe kumalinda ethu. Ngizobe ngilale ukuthi kumele sihambe njani, kumele senze njani, kumele lowo muntu nguye ozokwazi ukukhulula isizwe. Nguye umuntu engingathi nangu sethi mthole uzokhulula isizwe. Ezilonga umuntu ethi uyongena agayide isizwe ngumqondo wakhe, ngendlela zakhe. Imfundo yebo inhle, kodwa imfundo yodwa ayikwazi ukusikhulula. Baningi abafundileyo izetifiketi zabo ziliwe ngumuntu, abala msebenzi, abala nothing. Imfundo ayikwazi ukusikhulula sodwa. Uma singakabuyeli kubuthina bethu, kulalapho kwamosheka khona, akukho lapho esiya khona.
Manje lokhu okutsho kwamalinda kuzanceda ngani?
Wazi indawo zamalinda zalunga, lezo ndawo abantu bazabuya from all countries besizodinga labo ugayidwa. Indawo zamalinda amatshetha akhulumayo, ngoba so umuntu okhuluma laphana yizidalo ezixhumene kumdali. Amazwe wonke azabe buya, i-tourism izaba la. Manje thina sibhizi siyale Israyeli, sithatha i-tour sithi sifuna i-spirituality, sidinga ukulekelwa ngokomuya. I-spirituality sila kithi la, kodwa sivalekile amehlo, si-blinded. Uma sathola lowo muntu, amazwe wonke azobuya, wonke Southern bazobuya bezodinga i-guidance kwindawo zethu zamalinda. Bazobuya bazodinga ukuthi bagayide izizwe zabo. I-tourism yethu izophakama, umnotho wethu uzokhula, sizobuyela sibe powerful. Wokuwabona kuphi isizwe kumele thina sithi siyodinga ama-investors ukuthi bazo-investa ezweni. Why wona ama-investors angadingi thina ngokuthi bazo-investa? Why thina kumele siyobancenga? Yikho bona khona kule problem, khona kumele sikulungise. Ngibonge babugande. Ekokugcina, uma isizwe singezwa ngisigezela izandla, uma bengezwa lento sike, ngoba kukho politiki engaze silungisele, kumele silungise. Umuntu osimele yilindlela iyozokwazi ukuthi kuphela. Siyabonga.
Lo ke bekungumfundisi uBusanisi Banda ebesixoxana ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye uhlelo.
Kwezemidlalo, iqembu leBafana Bafana elelizwe leSouth Africa lithwele amathemba aweningizimu yezwekazi lase-Africa kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Okuningi asikuzweni kuntathweni izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu elimele ilizwe leSouth Africa kumncintiswano weAfrica Cup of Nations oqhutshelwa elizweni le-Ivory Coast lizadibana leCape Verde namhla ebusuku. Udingwa iqembu elizadlulela kusigaba sesemifinal. Owamela ilizwe leZimbabwe kumidlalo ye-Africa Cup of Nations ngo-2006 lango-2008 ubekuThemba Ndlovu uthe okwenzakala ngo-1996 lapho iqembu leBafana Bafana eliphakamise khona isicoco se-AFCON sekungenzeka lalo nyaka.
I think South Africa layo has got a very good chance. I think bale chance ngoba even okwakathesi iSundowns iyenza kuhle kakhulu. Idlale kuhle yawina iChampions League.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leArnel uBoka Ndebele laye uthi ukhangelele ukuba iqembu leSouth Africa linqobe eCape Verde.
iSouth Africa izanqoba ngoba ilabadlali asebedlale ezingeni lelo okwesikhathi eside kuCup Champions League lakuAfrica Super Cup.
Wayeyintshantshi yomdlalo yokweqa waseyisiphatha amandla somdlalo wenguqu uJumapiri yena uthi iqembu leCape Verde lilakho ukudanisa labo abakhangelele ukuba lizanqotshwa ngeleSouth Africa.
iCape Verde abala any pressure, they're not playing under any pressure. So I think you guys are ends up in no way could know. Wabala pressure unlike South Africa.
Umqeqeshi wabonozinti beqembu leBulawayo Chiefs uNkosiyazi Ncube yena uthi ukhangelele ukuba ele South Africa lidlulele kusigaba esilandelayo.
Namhlanje South Africa ngendlela eqalise ngayo iqalise kumahlombe lokhu ikhanya izabe ihamba kuhle ukuthi ifike ku final. Sifisela inhlanhla ku South Africa nginazelele ungakhangela that combination of Sundowns players mostly it has helped a lot in terms of where South Africa is now.
Iqembu leSouth Africa lisele limele umhlubo lo wangezansi yezwekazi laseAfrika ngemva kokuba eleAngola linqotshwe nge-1 kanyangele Nigeria izolo ntambama. Limpumela isho ukuba iqembu leNigeria selifinyelele kusigaba sesemifinal ndawonye leqembu leDemocratic Republic of Congo lona elinqobe eleGuinea nge-3-1 izolo ebusuku. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji. Zimbabwe!
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi weRumba uMgcini Ndlovu ozibiza ukuthi mfana omutsha yena osethule idlalade lakhe lakuqala elinesihloko esithi itshele. Nangu exoxalo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ngizalwa eCholotho esigabeni kuthiwa kuseGareer. Umculo utholakala kunamba zami namasithi ngiyathengisa kuzonke indawo lapho ngisebenzela khona eGoli. Yonke indawo abasemazweni ngiyabathumela ngefoni endawo ezithiyeneyo. Abalandeli ngibafisela ukuthi benginika amandla ngisebenzisane labo ngiqhubekele phambili ngalela ithalente lami engizama elalithiwa yinkosi. Bexhase labo ngakho lokhu ukuze labo ingaphela amandla.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bonga bufuna mina uyangithola endabeni yami WhatsApp, Facebook, TikTok ngiyatholakala number ithi 0658464022.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isifiso sami ukuthi bebe yibo abangisekelayo kakhulu ukwenzela ukuthi ngiye phambili. Ngesifiso sami ngilaso la ngephupho lami lifezeke ngingapheli amandla ngoba abalandeli babengiduduza ukuthi hayi kube kusiya phambili benginika khona okukhona ngiba namandla kakhulu ukuthi lami ngisebenzisane labo.
Nange ke umfana omutsha umgcini Ndlovu wesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ngamafitshane obekwenzakala. Ukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edalela ephalamende luqutshwe ngokuthula lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngoChris Gande, sidibaneni njalo kusasa.